So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuNhlangula 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya phezu kwamakhulu amabili kuthi emhlabeni jikelele selisedlula izigidi eziyisithupha 6.4 million.
Jenniston Big Bank udonete ama-protective suits angu 500, ama-surgical masks angu 3,750, ama-face shields angu 125, ama-N95 masks angu 750, ama-goggles angu 500, ama-gloves angu 5,000.
Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi umphathintambo wezempilakahle kumele alungise indawo ezihlala abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa i-coronavirus ukuze zihlanzeke njalo zingabi lokuminyana.
Okubuhlungu ukuthi i-social distancing leyo ayikho vele. Njengathi sihamba ngamateksi ayikho ngoba singaze kuthiwe kufakwa amamaski. Amateksi amaningi awayenzi leyi into yokusanitize abantu. Kusithiwe bekumele kuhlala abantu abayi-4, uthole sokuhlela abantu abayi-3.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi zilokwesaba okukhulu ngendlela igciwane le-coronavirus elimemetheka ngayo kulelo lizwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abantu abathathu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 phakathi kwalabo abahlolwe izolo eZimbabwe okukhuphule inani lasebetholakale belegciwane le-coronavirus elizweni laya kumakhulu amabili lasithupha 206. Ababili balabo bantu ngabanye babaphindele ekhaya bevela kwele Botswana abagcinwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe kuma quarantine centers. Lokhu kutsho ukuthi asebesindile kulumkhuhlane bangamachumi amabili lasishiyagalolunye kuthi abalokhe begula bangamakhulu phose amabili 173. Asebefile balokhe bebane. Asebehlolwele umkhuhlane lokhe waqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho sebezinkulungwane ezingamajumi phose amahlanu 48,392. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6,484,429. Kuthi asebebulewe ileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 383,109. Kodwa asebesinde kulumkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,089,810. Emazweni ase-Afrika asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu lengxenye 157,332. Njalo asebebulewe yilomkhuhlane bedlula inkulungwane ezine 4,493. Asebesindile bona bazinkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 67,007 kutsho inhlanganiso ye-African Union. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana uPataya Moyo kumele alungise indawo ezihlala abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus ukuze zihlanzeke njalo zingabilo kuminyana. Umahluli uJustice Muzofa uthe lokhu kumele kwenziwe ukuze kulondolozwe impilakahle yabantu abakulezi ndawo ama-quarantine centers njalo kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-coronavirus. Udaba lolu lukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights. Inhlanganiso le ibimelwa iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kolunye njalo udaba umkhokheli wabasakhulayo be-MDC Alliance umnumzana uBasey Thole yena obotshelwe ukutshengisela ngaphandle komthetho ukhululwe ngemali yesibambiso yinkantolo kamantshi namuhla. Kolunye njalo udaba oluphathelane leziphathamandla ze-MDC igqwetha lomkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Thabani Mpofu laye ukhululwe inkantolo kamantshi lamhlanje ngemali yesibambiso engena kunkulungwane zamadola eZimbabwe angamatshumi amabili, 20,000 Zimbabwe dollars. Umpofu ubotshwe kuthange esedeswa icala lokuqamba amanga kumaphepha omthethwandaba. Isibhedlela seThorn Grove esiphansi kwekhansili yakoBulawayo sithole uncedo lwesipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 izolo. Lesi sipho sivele kwabebhanga le-Stanbic, abeZimbabwe Cricket labeBulawayo Arts Culture and Endowment Fund. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Inani lasabethulakale bele COVID-19 elizweni liqhubekela phambili liqansa okwethusayo, ngakho ke inhlanganiso ezizimeleyo lamankampani asekubone kufanele ukuba aphathise ngazo zonke indlela azenelisayo. Unkosazana Cynthia Mvundla webhanga le-Stanbic uchasisa ngoncedo abaluphe isibhedlela se-Thorn Grove.
Sidonethile today sihlanganela lomphakathi wakoBulawayo lapho silwisa umkhuhlane lo we-COVID-19 osuhlasele not iZimbabwe kuphela kodwa umhlaba wonke. Njenge-Stanbic Bank sidonete the following things. Sidonete ama-protective suits angu-500, ama-surgical masks angu-3,750, ama face shields angu 125, ama N95 masks angu 750, ama goggles angu 500, ama gloves angu 5000. Siyabonga ukuthi lokhu kuzasiza ikakhulu labo abaphambili ekusizeni abantu abasebebanjwe ngomkhuhlane wona lawo, okubalela amadokotela, amanesi lakanye bonke abaphathanele lezempila kahle. I-donation le izaphathisa kakhulu esibhedlela se-Thorn Grove Hospital.
Unkosikazi Mvundla uqhubekele phambili ethi baphe iventilator kanye lezibholane ezimbili.
Okunye njalo esikudonethileyo iventilator ezaphathisa abantu abasebephathekile emkhuhlaneni we-COVID-19 kanye lezibholane ezimbili ezizadulwa, esinye khona lapha koBulawayo e-Country Park, esinye sizadulwa khona le eHarare eGlenora. Siyabonga.
Isiphathamandla seZimbabwe Cricket umnumzana Nicholas Nsingo uthi baphe impahla lamaphilisi kukhansili.
Lapha besizama ukuthi khona sibambanele kuBulawayo ukuthi sincedisane ngomkhuhlane lo i-COVID-19. Ngayikho-ke nje lamhla sidonete ama-sanitizers, sadonete amaphilisi, sadonete ama-coffee mixture. Lokhu kuyindlela yethu ukuthi khona sincedise umphakathi wakoBulawayo. Ngeviki ekufelileyo sihambe entembeni lapho sifike sadisinfecta indawo yonke, sahamba le-Percy Epson sadisinfecta futhi indawo yonke, saphinda sabanika lako amaphilisi, sabanika ama-sanitizers lesepa yokugeza.
UJoshua Nyampindi wenhlanganiso yeBulawayo Arts Culture, Heritage and Endowment Fund uthi bape amaqembu okuthokozisa uZulu.
Siyenze i-donation ama 10 kg awempupu kuma senior artist yethu akobulawayo, iluba lemvelo, igroup yabomama abayenza imigido yesintu, iThandanani Women's Group labo bayenza imigido yesintu, endawo legendary Kukhunas ikwesi kwenelisiyo okwanamuhla.
Umeya wedolobho lakobulawayo wamukele lolu ncedo ebonga kakhulu kubo bonke abelule izandla besipha. Isibhedlela seTongroof siqhubekela phambili sithola uncedo oluvela kumankampani uZulu lenhlanganiso ezizimeleyo kunye lamabandla ezombuso labezinkonzo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uzulu wakomakhulela ePlumtree ukhala ngemihlambi yendlovu esihlasele kulesi sigaba yadiliza izingadi njalo yagqibela leziliva emifuleni lapho okunatha khona izifuyo. Indlovu lezi zibikwa zingena lasemizini yabantu zisidla amajodo. Izakhamizi zithi lokho kuzifaka engozini enkulu, nanku kulabantu abedlula amajumi amabili ababulawe izindlovu elizweni nyakenye. Zithi okuhluphayo yikuthi lanxa sezibikele abezendle kanenginengi ngalolu daba akulasizo esezilutholile. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Simon Maseko.
Sinenkinga lapha ngisendaweni yakomakhulela ward 9 silohlupho lwendlovu. Sizama ukuthi sithinte abantu abamelana nazo ukuthi basincedise kabafuni. Indlovu sezingele silengade kade silaye ile ezithele ezinhle kakhulu, kodwa sesireporte 4 times kabaphenduli abalandlela abasitshela yona. So besicela ungasincedisa yini ukuthi singenza njani ukuthi nabe National Parks bake bezwe, ngoba sizama ukubatshela indlovu zakhona ziyadelela. Ngikhuluma lamhlanje nje ekuseni ziphume ngo-7 o'clock. Ngikhuluma iziliba ekade zigejiwe ukuthi inkomo kazinathi, abantu kabanathisanga inkomo. Bezigqibela iziliba ezingu-14. So namhlanje indlovu zistrakile kule ndlovu esikhanye singena laphakathi kwemizi ifuna ukudla amajodo. Pho besicela laba ochuma ukuthi basondele baze zama ukuzethusa vele kabaphenduli, okwabo kubuma kunjalo abafuna ukukhuluma nathi. Sicela usizo olungavela khona ngapha ukuthi kungenza njani, kungasibekela njani ukuze laba abantu sikhulumisane labo. Kumbe sifikele kwabe National Parks ukuthi uhluphe sesilalo lukhulu kakhulu.
Indawo zakini khona ngapho zihlala zisiba lohlupho olufanayo lapho indlovu ezihlasela khona ikakhulu ngesikhathi amabele esemasimini. Zichaye zithanyele zingatshiyi lutho. Nyakenye sibone njalo kusifa abantu abedlula amatshumi amabili elizweni bebulawa zindlovu. Ungathi njengabantu bemakhulela lisengozini enganani ngalezi ndlovu elikhala ngazo?
Vele sizakufa sibulala izindlovu ngoba lokuhamba kasahambi. Ziqalisa ngo-3 emini kuyazi kuletsha u-7 to 9 kwesinye isikhathi. Lokho ziphakathi kwendawo ukuthi ngekukwanisa ukuthi uyinathise inkomo khona lapho. Angazi babantunga, sicela usincedise ngoba ngaphandle kokuthi ungenele uzama ukuthi usixoxisele labantu bakahulumende ukuze ubonakale ukuthi sithole usizo sineza njani.
Umnumzana Simon Maseko isakhamuzisa kwamakhulela ePlumtree. Sixoxela ekhona le kwamakhulela. Kusenjalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority, umnumzana Tinashe Farao, utshele iStudio 7 ukuthi udubo olukhona ngendlovu eZimbabwe yikuthi sezizinengi kakhulu ukwedlula amadlelo azo, yikho sezingena ebantwini. Kodwa uthe bayalwazi udubo lwemakhulela, njalo uthe sebethumele abazingeli babo ukuyaxotsha lezindlovu. Wengeze wathi indawo eziningi ezifana leGwanda, eCholocho, Bikita, Zaka lazo zihlala zisiba lodubo olufanayo. Singakayi esigabeni esilandelayo, wathi sizwe indaba zakwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Inkulungwane zabantu bohlobo lwamafulani eSenegal abaphila ngokulondoloza inkomo sebesehluleka ukwelusa imihlambi yabo bezulazula njengenjayelo ngoba sebevalelwe esigabeni selowuga kulelo lizwe ngenxa yemigoqo ebekiweyo nguhulumente eyokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ukutshengisela kwabantu eMelika kusolwa ukubulawa kowesilisa onsundu ngamapholisa umnumzana George Floyd kubikwa bekungeladlakela isono njengalokhu okubonakale kwezinye insuku ezedluleyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Namhlanje uhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus. Kodwa likhumbule zihlobo ukuthi ngenxa yodubo lwalumkhuhlane kasenelisi ukulinxusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi sezilokwesaba okukhulu ngendlela igciwane le-coronavirus elimemetheka ngayo kulelo lizwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Ukuqonga isiqubu esikhulu kwenani labahlaselwa ligciwane le-coronavirus kwele South Africa sekuthiye abeZimbabwe abaningi belokwesaba okukhulu. Okwamanje nani lasebehlaselwe ileli gciwane kwele South Africa selisedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu lanhlanu over 35,000. Asebebulewe ileli gciwane sebedlalela kumakhulu ayisishiyagalombili around 800. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Cynthia Dube uthi sebesesaba lokuphuma emnyango ngoba kungathi leli gciwane seligcwele indawo yonke.
Masithi siyakhangela abantu abachaphazekileyo nge-COVID-19 lokhu besanda besiya phambili, njalo nezimfa zangkhona aziphunguki ziya phambili. Konke nje ubona kungama-challenges esingakwaziyo ukuthi anganqotshwa kanjani.
UMadube uthi obesabisa kakhulu ukuthi leli nani likhwela ngesikhathi sekulabantu abaphose bafike izigidi ezilichumi about 9 million asebebuyele emsebenzini.
Okubuhlungu ukuthi i-social distancing leyo ayikho vele. Njengathi sihamba ngamateksi ayikho. Ngoba singaze kuthiwe kufakwa ama-maski, amateksi amaningi awayenzi le into yokusanitize abantu. Siyangena nje sihlale uze kuthiwa social distancing, kodwa kusithi bekumele kuhlala abantu abayi-4, uthole sokuhlela abantu abayi-3. That means ayikho nje i-social distancing.
Umnumzana Khuleka Ndube yena uthi okwethusayo ukuthi uhlelo lokubuyela kwabantu abaningi emsebenzini oluvulwe ngomvulo luthe luqala kwahle kwangathi legciwane lalo selihle lavulelwa.
kule level 3 ingishayisa ngovalo kakhulu ngoba sekuvule izinto ezihlanganisa abantu njengamasonto amatshwala abantu bazodakwa bangalawuleki ngendlela eqondile ungathi lesi sifo sizobhebhetheka ngamandla lezi ngozi emgwaqweni futhi sizobuya sibulawa yi-corona sibulawa izingozi ungathi kusazobe kubi kakhulu kube kuthiwa abalinde kancane mhlawumbe amakhaza adlula ngoba bethi le corona ngathi ihlobene lamakhaza kuyethusa ngempela kakhulu kakhulu
noma kunjalo esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Joyful Ncube uthi loba igciwane lalo selisidla amahabulo ezindlini lakho bekuvele ungasahlaleki njengoba umangoye ubesebhazalele eziko
kule libangise sikulo kuthiwa ngustage 3 sokusuke kwabangcono ngoba abanye bethu sesibuyele emsebenzini lanxa abanye bengakabuyeli kodwa kungcono ngoba sizokwazi ukuthi sisizane labanye bethu abangakabuyeli emsebenzini singasizana ngokuthengelana ukudla singasizana ngokuncedisana ngendawo zokuhlala so ngokubona kwami ngibona ngathi kuhamba-hamba kusiba ngcono
abacubungula ngezokumemetheka kwale gciwane bathi cacangelwa ukuthi kusiyaphela umnyaka igciwane le-coronavirus selibulela abantu abafika izinkulungwane ezinhlanu 50,000 lahlasela abafika izigidi ezintathu 3 million kwele South Africa. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane sezibumbe amaqembu atshiyeneyo okuqoqa imali yokuphathisa abadubekayo ezigabeni ezivela kuzo ekhaya kulandela uhlelo lukahulumende lokuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Kuviga u-Ezra Chisasbanda.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane lithi lithinteke kakhulu ngodubo lwendlala oselubhakile ekhaya baze baphuma nemicabango ukuqoqana bebuthanisa imali bethengela abantu ukudla hathi izihlobo zabo kuphela kodwa emangweni lapho abadabuka khona. Unkosazana Moli Vunda ngomunye osebenza labanye bakhe ekuncedeni uZulu.
Ngesikhathi se-COVID siye sabona thina labangani bami ukuthi singancedisa kanjani abantu abadala abahluphekileyo ekhaya abaswelayo nabakhubazekileyo. So siye sancedisa izimuli koBulawayo nasemakhaya emaphandleni naseTsholotsho. Besingancedisi izihlobo zethu kodwa besincedisa laba esibabone ukuthi banezidingo abangasakwanisi ukuzenzela noma abanganabantwana ababancedisayo.
Umnumzana Lucky Moyo ngwenhlanganiso yeNgwana Development Trust labo-ke bathengele izakhamuzi zeNgwana ePlumtree ukudla.
Ngesikhathi se-COVID besithenge nje impuphu ichukela ama-cooking oil lokuthize sakunika abantu abadala ikakhulu abantu abadala bonke abalama 80 years and above ngoba amabhode bevaliwe abantu bakithi abajayele ukuthi mezimpahla from South Africa ngabafowethu labo esibabiza sithi ngomalayitha bebengakwanisi so kusuke kwenza kwabanzima ukuthi kona abantu bathole ukudla so sibe sithumeza ke izimali sicela abantu baye kuoda kuma wholesale baye deliver ekhaya.
Abantu abaningi abalamsebenzi eZimbabwe njalo abalasizwa abalithola uhulumende ngakho ke unkosazana Isabel Ndlovu uthi yikho okwenza ahlangane labanye bakhe ukuthi bancedise abantu koBulawayo.
Baphila ngokuzisebenza esitaradeni sebevalelekile siphakamile sabathengela impuphu nama basic things ezidingwa umuntu. Elokishini laseNyulobengula, elokishini laseNtumbani, elokishini laseNorth Phumula, enkulumane South Pumula zifinyelele lezo zamba lezandla. Sibona ukuthi asisezi ukuma sithi siyenzela iCovid-19 kuphela ngoba abadala labana bayaludinga usizo lwethu sesikwela kithi kungala welfare.
Umdlali wenguqu waduma kakhulu esadlala iqembu leZimbabwe Lions leli amaZulu kunye leZimbabwe National Team elama Warriors uMzondo Mgatsa layo uqoqane labanye bakhe edlala labo inguqu ukuthi bathengele abantu ukudla.
Mina labangani bami uEzro Mnyandoro lo Richard Choroma njengabantwana sakhulile eBulawayo sahlanganisa amakhanda safaka okuncane sincedwa ngabangani lezihlobo ukuthi sizama ukuthengela abadala abemzilikazi esiyeza ukuthi bayashoda ngokudla. Besithanda ukuthi angathi singakhava amanye ama-areas not just emzilikazi lapho esakhulela khona but the whole of Bulawayo.
Soko zinyanga ezithile uhulumende weZimbabwe wethula iziqondiso zokwalela abantu ukuhambahamba bahlale ezindlini okwe-lockdown ukuze bavikeleke kumkhuhlane we-coronavirus. Iningi livalelwa nje kodwa alilakudla. Yikho izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Britane ziphumele imikhankaso yokuncedisa abaswelayo emakhaya lapho abadabuka khona. Ngimele isitudio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile ukufakela abantu indawo lapho abangakha khona amanzi emizini ehlala abanengi eyiyo ebhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi. Kubika uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeleyo inyathelo lekhansili lokuzifakela indawo ezingaya kukha khona amanzi ezama water kiosk. Unkosikazi Pretty Sithole isakhamuzi sakoBulawayo uthi licebo elihle elithathwa ngukhansili kodwa kubuya lemigoqo.
Lokho okukhulunywa siyakuzwa njalo kulicebo elihle kakhulu kodwa sisuka sibe lembuzo engatholi impendulo ukuthi amanzi angikhona siwathola njani, siyawaphiwa kumbe siyawathenga. Kungaba le mpendulo khonapha hayi kube kuhle kakhulu kodwa esikunanzelelayo ukuthi maduzane nje kule mkhuhlane engasuka iqhamuke ngesimo esikhona ezindlini zethu njalo lezigoga lazo kufanele zithole usizo nothi ukuthi kukhangelwe abantu abapheleleyo kuphela.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila kaward 17 uthi ama water kiosk afakelwa ukuthi abantu abangasatholi manzi babe lendlela yokuwathola.
Kuqhubeka kunjalo ama water kiosk ethu ayabe elezimpompi ezihlukanisa ngamamitha amabili okuncedisa ukuthi abantu bazaneleza ukwenza i-social distancing sivikela umkhuhlane lo owe-COVID-19 osumemethekile umhlaba wonke. Siyazama ukuthi kuma-water kiosk lapho kuzabe sokulula ngoba kuyabe kungela mpompi eyodwa, zingaba zimbili kumbe zibe ntathu kumbe zibe zine, ukuthi abantu babe bekhelela amanzi belibanga elithile bengathintani. Sizama ukuncedisa ukuthi sivikele abantu ukuminyana lokho besekukhona kuma-water bowser nxa ebuya beminyana.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Promise Nyathi yena uthi wesabela ukuba engxenye lawo manzi ayabe engahlanzekanga.
Kuqhubeka kunjalo ama water kiosk ethu ayabe elezimpompi ezihlukanisa ngamamitha amabili okuncedisa ukuthi abantu bazaneleza ukwenza i-social distancing sivikela umkhuhlane lo owe-COVID-19 osumemethekile umhlaba wonke. Siyazama ukuthi kuma-water kiosk lapho kuzabe sokulula ngoba kuyabe kungela mpompi eyodwa, zingaba zimbili kumbe zibe ntathu kumbe zibe zine, ukuthi abantu babe bekhelela amanzi belibanga elithile bengathintani. Sizama ukuncedisa ukuthi sivikele abantu ukuminyana lokho besekukhona kuma-water bowser nxa ebuya beminyana.
Imizamo yokukhuluma lekhansili yakoBulawayo yehlule ngoba bebephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.